inhloliso yenziwe ngumsakazo weStudio 7 esecaweni lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinza njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevulindlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti losizo kalukho.
Langa litshisile labantu ukuthi baza kuya ngaveleka sikwazi kumbe nxa kuukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile. Njengathi esikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu bayasifela emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungeza ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala le nxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathetshulwa yingwe kakaze akubone okunje.
Kambe siya phambili kuzalunga la? Hayi kubuhlungu, akulalupho. Hayi ukuthi sithi kumbe lingaze line vele isikhathi esidlule. Akusela ncedo, ukhangela utshani kudla. Isikhuluma ngenkomo khathesi vele kazidli sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerry Tancube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu. Okwabantu thina hayi nginje ngihamba ngiye kumakhelwana oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganywana ukuthi angangicuphela ngigoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBH8 uthi phezu kwelanga imhogoyilayo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozake athinte something ngokulinywe kuhluphile lo nyaka. Kuhlupha izulu, kwahlupha ubudli, bekule qhele lathala avala. Baphinda abantu kwangani kuzaba ngcono izulu lahamba lahamba.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede la ngokudla acele emazweni amadona nje angasinceda ngokudla.
Ukwesaba okuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma ngesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons. Uthi njalo amanzi lawo enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabi nzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.